Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomo hle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 29 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
This is the largest jobs plan since World War II. Chris Jobs to upgrade our transportation infrastructure.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe usefeze okuningi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana le-COVID-19 kanye lokusungula imisebenzi.
Less than 6% of the president's plan goes to roads and bridges. It's a liberal wish list of big government waste.
Kodwa abebandla eliphikisayo lama Republicans bathi ubusa ngendlela abangavumelani layo.
Ujaji nxa enganika umuntu ibail uyabhala i-order, i-order leyo kufanele ukuthi iyethayitshwa.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party akhululwe inkantolo ye-High Court kobulawayo izolo ngemva kokuvalelwa entolongweni okwedlula inyanga. Kube lokufuthelana ephalamende phezu kodaba lokukhethana ngemihlobo i-tribalism. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe isefeze okuningi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. UGibbs Dube usipha lolu daba.
UBiden wethule lokhu izolo kusihlwa kwelemelika edale le-Congress lapho watshele khona abantu bakwelemelika ukuthi usezamile kusikhatshana engene ehhofisini ukuguqula indlela ilizwe ebeliphethwe ngayo nguhulumende kwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump. UBiden owethule umbiko lobhambi kwamalunga edale le-House of Representatives lawe-Senate amalutshwane ngenxa yesimo esibi sokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 uthe ungene esikhundleni sikamongameli ngesikhathi umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-coronavirus.
After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots in the people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. Go and get the vaccinations. They're available.
UBiden uthe kulenhlelo ezinjengokunika abantu imali ebizwa ngokuthi yi-stimulus package ethulelwe abantu ukuze baphume kulokhu ababhekane lakho. Uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulungiselela abantu impilo engcono ngokuba nenhlelo ezinjenge-American Jobs Plan okumele ipasiswe lidale le-House of Representatives lele-Senate.
This is the largest jobs plan since World War II. Chris Jobs to upgrade our transportation infrastructure. Jobs, modernizing our roads, bridges, highways. We kept our commitment, Democrats and Republicans, of sending $1,400 rescue checks to 85% of American households. We've already sent more than 160 million checks out the door. It's making a difference.
UBiden uthe ilizwe leMelika selibuyela kunhlelo ezinjenge-Paris Climate Agreement yalahlwa ngurhulumente kaTrump. Ukhulume njalo kabanzi ngokwehlela uGeorge Floyd owabulawa lipholisa eMinneapolis abantu batshengisela emgoqweni besula izenzo ezimbi zamapholisa. Kodwa omele ibandla lama-Republicans uSenator Tim Scott wethule imibono yebandla leli ngokukhulunywa nguBiden. Usule kakhulu amanye amazwe kaBiden.
Democrats want a partisan wish list. They won't even build bridges to build bridges.
Abakubandala ama-Democrats bafuna ukwenza santando. Phansi kohlelo lolu, kabasoze bakhe amabholoho. Lokhu kuzatshabalalisa imisebenzi.
Job-killing tax hikes in a generation.
Wodabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika, uNuzana Rafael Mthombeni, uzonqe kakhulu okwethulwe nguBiden.
Uqinisile lapha umongameli uBiden ngomsebenzi asewenzile nge-100 days. Uqinisile sibili ukuthi yena engena ukhangele kakhulu i-vaccine le ukuthi abantu bahlatshwe bavikelwe emkhuhlaneni lo okhona.
Uphinde wathi uBiden ukhanya ezimisele ukusebenzela uZulu.
Kanti ke njalo nxa ikhuluma ngokuthi i-economy, siyabona ukuthi abantu bathola lokho kuthiwa i-stimulus, baphiwa izimali zokuthi lakhathesi lokho esikhuluma nje bayazuza abanye laba abangasebenziyo, laba abangela marensi. Ngibona ngathi lapha uqinisile sibili kakhulu, uyichaye ekhaleni sibili kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kule Melika.
Sakhangela i-American families plan leyo icho ukuthi mina ngokwami nginje abantwana ngisasebenzini sebengathola ama daycare abambekayo, ngoba kade sama daycare amaningi ngathola ukuthi umntwana ole 1 year kusiya kubo 6 years uyabe ebhadalelwa ama $1,000 a month for a daycare. So lokhu kuzanceda ukuthi ama daycare cheap, njalo abantu abaningi xa bethuza qhatsha amanye ama teacher, lokhu kuyatsho ukuthi abantu abaningi bazathola imisebenzi.
Bekugcwele abezomvikela kudala le-Congress ngesikhathi uBiden esethula umbiko wakhe kulandela ukuhlaselwa kwendawo le ngabalandeli bakaTrump ngozibandlela lonyaka befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kusenjalo uSenator Tim Scott onguye yedwa uSenator onsundu kubandla lama-Republicans uthiye inengi likhuza umhlola enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter ngemva kwamazwi akhe awukuthi akulakubandlululwa kwabantu ngemihlobo eMelika. Okumangalise abanengi ukuthi ngemva kwamazwi la uScott uphinde wathi yena njengomuntu omnyama uhlala ebizwa ngamagama obandlululo ngabe bandla elibusayo elama-Democrats. Iningi lithi iMelika ibandlulula ikakhulu abantu abamnyama kusukela endulo besetshenziswa njengezigqili kuze kube namuhla. Akula muntu obulawa yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulaba ngamashumi amabili lasikhombisa 27 ababanjwe lumkhuhlane. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lasebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli likhwelela kunkulungwane ezingamachumi phose amane 38,191. Asebebhubhile bayinkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1,565. Abahlatshe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilithumi lasikhombisa 17,345. Abahlatshe esibili bazinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,729. Asebehlatshe ijekiseni yakuqala kuphela sebefike kunkulungwane ezingamakhulu phose amane 388,021. Asebehlatshe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezingamachumi phose ayisikhombisa 69,992. Kusenjalo lanxa umkhuhlane lo ungakahlaseli kakhulu emaphandleni, abanye bathi lokho kulakho ukutshintsha ngoba izakhamizi eziningi zingathathi amanyathelo okuzivikela akhuthazwa ngabezempilakahle afana lokugqoka amamaski lokuqhelelana. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ophatheke njalo kwezombusazwe yena obesemakhaya ematopo.
Emaphandleni nginanzelela ukuthi abantu umkhuhlane lo weCOVID-19 kabalandaba lawo. Lapho bengihambele khona semakhaya esigabeni sematopo benanzelela ukuthi abantu abagqoka ama aski abantu basondelelana aba maintain social distancing akula sanitize akulani indawo engihambele kuyona nzelela ukuthi bekuyimiyedwa ke bengitholakala ngqoke imask yonke ngokuthi abantu bemakhaya ke kaba unaki umkhuhlane weCOVID kuyimpilo yansuku zonke nje abantu babhizi emasimini bayavuna abanye ngabasemihlanganweni abanye abenza lokho lalokho abanakile nje abagcize eqhakala ke umkhuhlane weCOVID-19.
Manje nxa sikhangele uhlelo lolu lokuhlaba abantu Jackson yeCOVID-19 luyafinyelela yini emaphandleni khona ngapho kade uye khona?
Udaba lokuhlatshwa ke kwabantu hayi emaphandleni ke kalukafiki labo nje bathi baluzela ke emaredweni kuthiwa imithi ibuyile vele eChina vele eIndia ama-frontline workers seqalisile ukuhlatshwa labadala sebeluphele sebeqalisile ukuhlatshwa lokhu lalokuyana besizwa ama-statistics bekuzwa ke kumaradio kodwa ke bona ke abakakubona ukusenzakala abantu abakaqalisa ukuthi bahlatshwe khona ngale makhaya.
Bakhangela njani udaba lonalolu olweCOVID-19 bayazwisisa na ukuthi kuhamba njani balolwazi olweneleyo?
Ye, abantu emaphandleni ulwazi balalo bayakwazi ukuthi lo mkhuhlane ukhona bayakwazi ukuthi lo mkhuhlane unjengombhuqazwe njalo kodwa ke emakhaya ke kukalutshwani ke ukuthi kube lo muntu ke ogula lo mkhuhlane bakuzwele ebantwini ke abasemadolobheni yikho lapho umkhuhlane okhanya ubhahe khona kakhulu yibo ke ngapha emakhaya hatshi akula muntu otholakale lawo umkhuhlane kodwa ukuzwisisa abantu bazwisisa bayakwazi ngumkhuhlane okhona bayakwazi njalo ukuthi kulenhlelo okumele zilandele lezinjazo nalezi ke ezokugqoka ama-mask lobusanitizer ke lobutshilana isikhala abantu bangasondelelani bangabithimulelani bangaphefumulelani bayakwazi konke khona lokho kodwa ke bona ke ngenxa yokuthi ke abakakubona ukusenzakala baluthwani ke abantu abatholakala ke belandela ke zenezo izinqumo kumbe izixwayiso ke ezikhona.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo esiphatheke kwezombusazwe njalo uke wafika emaphandleni ematopo. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye akhululwe inkantolo ye-High Court kobulawayo izolo ngemali yesibambiso ibheyili ngemva kokuvalelwa entolongweni okwenyanga. Abasolwa betheswa icala lokubangela udlakela beze betshengisele phandle kwenkamba yebulawayo police station ngenyanga edluleyo bekhonona ngokuthi umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo uyahlukuluzwa. Ibandla leli liqhube umkhankaso ebulenjini be-internet ogqitshwe isolo lapho ebelisola khona ukubotshwa mahlayana kwamalunga amabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo kaZulu. Igqwetha labasolwa umnumzana Prince Butche Dube utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uMahluli uthe kumele babhadale imali efika kunkulungwane ezilitshumi 10,000 Zimbabwean dollars ngamunye njalo bazibike emapholiseni kabili ngeviki.
Bakhululiwe ngebheyili bonke ngu-9. You'd remember ukuthi abangu-7 bangikhona babencitshwe ibheyili enkundleni kamanje and therefore namhla bekungena i-appeal yabo because sasi-appealile against a decision to deny them bail and then ababili bangikhona babevele bengazange ba-apply kumanje ngaleso sikhathi ku-applywa labana abanye bangu-7 so ama-cases angikhona umabili angene kanye kanye angene before the same judge today. Our appeal was upheld. In other words, isinqumo sikamanje sokubancitsha ibail ujaji kavumelana ngalaso wasibeka eceleni wasebanika ibail.
Kuyini okusalungiswa kathesi?
Ngokwazi kwami abakaphumi okwenzakalayo ukuthi ujudge nga enganika umuntu ibail uyabhala iorder iorder leyo kufanele ukuthi iyethayishwa ukuthi ingakathayishwa kuyathatha isikhashanyana mhlawumbe ilanga kumbe amalanga amabili nxa ingathayishwa ujudge angayisayina-ke then only then can somebody go and make a bail deposit
ilanga lokuthi ukuthethwa kwecala labo kuyasungulwa nini selilalo
hayi asikabi lelanga langkhona okwenzakalayo ukuthi bele bona kade be-appear enkundleni kamanje for i-remand so-ke abajudges bathembisa ukuthi ama-investigations asephelile ngaleso sizathu kusukela kusasa mhlawumbe usafika i-Friday bathembisa ukuthi bazasinika ukuthi ama-state papers ukuthi like silungiselele ukutholisisa kwecala ngaleso sizathu-ke sivumelane labajudges ukuthi icala lidlulisele phambili to next week next week yikho lapho esizaphuma khona lelanga lokuthonisa icala ngoba kathesi besingake sikwenze singakatholi ama-state papers ukuthi sifake ilanga ukuthi icala liyathoniswa nini
babekhona onenjalo ngokuchaywa lokuthi abanye balimele kumele bedinge usizo lokwelatshwa kwagcina kwenziwe yini lokho njalo solwaphela lolu daba kumbe lalo lokho lukhona emthethwandaba
ngagcina sicele ukuthi bayehlolwa ngabodokotela kwenziwa khona lokho kwabhalwa ama-medical reports atshengisa ukuthi babelimele kangakanani umans wayethe khona nxa sokule thuba behambe beyireporta emapholiseni ukuthi batshawa ngobani then kuvulwe amacalathise against abantu ababatshayayo so kusho ukuthi njengoba sebeyaphuma amasumi ukuthi they'll pay bail so njengoba sebeyaphuma kusho ukuthi they'll be able to do that
umnumzana Prince Buche Dube ligqweta lenhlanganiso yeabameli Human Rights Network yona emela amalunga eMthwakazi Republic Party futhelana kudalela Senate phakathi kukamphathi ntambo wezemithetho umnumzana Siyambi Siyambi lo Senator weMDC umnumzana Khalipani Phukeni ngemva kokuba uZiyambi ethese uPhukeni icala lokuba lenketha bechavi i-tribalism lokhu kwenzakale ngemva kokuba umnumzana Phukeni ebuze ukuthi kungani umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu engakakhethi umsekeli wakhe kulandela ukuthiya umsebenzi kukamnumzana Kembo Mohadi ngombimbitho esetheswa amacala okuganga labafazi babanikazi uPhukeni uthe ukungagcwaliswa kwesikhundla sikaMohadi kuthiya uZulu weMathebelelendi engelamuntu omelayo kupresidiyamu yeZANU-PF lakuhulumente uphinde wasola ukuguqulwa kwesisekelo sombuso okuza kwenza uMnangagwa abe lamandla okukhetha abasekeli bakhe hatshi ukuthi bavotelwe nguZulu njengalokhu obekuthiwo isisekelo esalotshwa ngo-2013 uPhukeni uthe inyathelo leli livimba abesifazana labemihlobo emilutshwana abafana lamaNdebele ukuthi labo bangene esikhundleni sikamongameli lokhu kucunule uZiyambi wathi uPhukeni kayisiso sikhulumeli sabantu bemaNdebeleni njalo uthe kumele achiyane le mikhuba elenketha bechabi phakathi lanxa uPhukeni engathandanga ukukhuluma ngalolu daba sixoxe lomgcini sihlalo MDC eMelika umnumzana Denmoyo
kuyajabulisa kakhulu ukubona amasenator afana lo senator Phukeni akwazi ukuthi bamele abantu eParliament bangaphombi ukuvumelana lento yonke nje ephoselwa nguhulumende yiyo esithi yi-true opposition kele esibona yenzwe nguPhukeni ngokuchallenger uZiyambi okwesibili kuliqiniso ukuthi uMnangagwa akaka-replace u-vice president Mohadi and kuyasima siyathangaza thina abaningi ngoba traditionally vele u vice president umuntu ophuma emathebeleleni into okwavunyelwana layo ngesikhathi sabo si unity agreement labo umqhabuko uJoshua Nkomo ukuthi u vice president uzophuma emathebeleleni kuzapho. So by default umuntu wasemathebeleleni ma engu vice president kusho ukuthi abantu bemathebeleleni bale representation ku presidium ngakho ke since uMuhadi waxotshwa noma ngathi wa resigna ngezikandali zakhe abantu bemathebeleleni abaselalo yo representative ku presidium ku government. So ludaba oluhle kakhulu engilizwe uphugene luveza lapha njalo futhi ngimzwelwela labesifazane.
Kahle kahle moyo ibandla lenu limi ngapi kudaba lwebhilile ngoba sibonele sehlukana ku House of Assembly omakhuphe besala ukuyivotela la ku Senate sizwa kuthiwa lidabukene phakathi ibandla lenu.
Mina ngeke ngikwazi ukukhulumela iposition yeparty kule amendment bill number 2 njengoba ngingasu spokesman weparty la ngibona ama observation afana lawakho onalawo ukuthi ukuvota esibone kusenzeka ku National Assembly la ku Senate kuhlukene phakathi kwabantu be MDCT. I think ukuthi ku Senate ngibone abaningi bevumelana ukuthi hayi abayi support i amendment bill number 2 even though abanye bebesithi kukhona yokuthizwe kule amendment esingathi sivumelana lapho ukufana noku increase i quota yabo mama le youth representation. Kodwa vele into ku constitution yacho ukuthi gender parity abantu besifazana babe fully represented in the same manner lamadoda. Going back to amendment bill number 2 lo sibonile ukuthi bekungela kuzwana ngingatsho kuma kuyo ku National Assembly ikakhulu ngoba kulabanye ku MDCT ababona kungathi kufanele ukuthi bavumelane lokwenziwa izano from a political point of view. Thina si opposition, yes, hayi ukuthi siphombuku oppose for the sake of opposing, kodwa kukhona ezinye izinto esingeke sivumelane lazo esizibone ezikule amendment bill ezifana lokhetho lwamajaji ngoba siyibona thina kuyinto ephazamisa idemocracy.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo we-MDCT eMelika. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeSim Life ithi inkampani yakwele China iPayfa Investments yona etheswa icala lokugepha amangcwaba abantu esigabeni selinde ewanke iyalilandula leli cala. Iphephandaba leChronicle lithi umeya wedolobho leVictoria Falls umnumzana Sonzelo Dlamini usemise umabhalane wedolobho uTown Clerk umnumzana Ronnie Dube umsebenzi ukuze aphenye amacala abhekane lawo agoqela wenkohlakalo lokwehluleka umsebenzi. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Ngibona nhlambona nhlambona nosakazi we-27 ngiyabingelela njalo ngu-SJ Dube wakomuke komasente ePlumtree. Ngiyabingelela kakhulu izihlobo zami endlini. Ngibonge kakhulu ukungena ku-27 ngithi linjani lonke. Mina ngilokukhala ngezinto ezenzakala ekhaya nokuhlala ngihlala lapha eMzansi e-South Africa. Kunento enje kubakhulu bethu khona ngale amabandla wonke nje. I'm sure abakwenza ukuthi babe ngene eParliament bekhuleke noma benze imihlangano bekhuleke. That's why uthole ukuthi khona izinto zonke azihambi kahle. Nanku manje ngithe ngiyabheka nje indaba ye-MDC Alliance. Sebeyakubona manje ukuthi into ababeyenzile vele yayi-wrong. Bawina mpela endaweni eziningi emaNdebeleni kodwa bayenza into engcolile ukuyathatha abantu abasuka endaweni abangazazi bezoba ngama-councillor endaweni zakithi kumthakazi. manje ngiyabona ukuthi baphakamise umphakathi ayisikho ukuthi bazicabangele le nto ukuthi sebefuna ukuthi khona ye manje kuleyo ndawo kube ngikhansela kuleyo ndawo baphakamise yithi abakumphakathi ngoba sikubonile ukuthi nanku abantu babo bona abafakwa esikhundleni bahamba bethatha ungathatha umuntu werusabe kunalomletho emandebeleni uzowenzani bazini ngendaba emandebeleni into le ivele yona ingcolile vele yenzwe yayenzwa i-alliance ingcole kakhulu kwakufanele bekucabange bona ekuqaleni ukuthi kufanele makuvotwa vele kukwazi ukuthi kuvotelwa umuntu wakuleyo ndawo ozaba ikhansela noma kumbeni amele abantu bakuleyo ndawo. Mina ngiswele kakhulu impela kufanele beqala ukuphaphama amanzi babethuleleni isikhathi sonke lesi ngoba sekuseduzane ukuthi kuvotwe khona bezama ukuthi besidonsele eduzane. Akulunganga vele kufanele bevule amehlo ngoba ngokuya kwesikhathi vele isapoti izobabalekela ngoba sebehlanganisiwe umthwakazi. Namanje ngiswele futhi lezanu p f engcolile kakhulu kokugcina onguye umngcolo omkhulu kakhulu lapha eZimbabwe. Ukubopha abantu baboshelwane begcwalisa nje indawo zonke baboshelwa ukuthi bayenzeni phakame nje sonke silwe silwe kakhulu kwenze ukuthi uhambe kulunge. Unkulunkulu emuhle kodwa ngiyabona kuzolunga. Ngiyabonga hlobo zami ngandi kakhulu ngibonga uNkulunkulu asibusise sonke amen.
Hi Studio 7 siyabonga abasakazi bethu. Mina okhuluma ngoNhlanhla Eastern Cape eSouth Africa. Yes, hayi uhlupho lusekhaya uzibuza ukuthi kahle kahle for how long abantu bazosukula kanje. Into eyi-1 engingathi angi-understand kakhulukhulu ngabantu abaqala ama-political parties. Yes, siyayibona i-issue yeMatabeleland. But i-issue yeMatabeleland ungayilanda ufuna ukuthi uforme i-party, i-political party ezoba ngemihlobo yeMatabeleland. Awungeke wayibusa ilizwe eleZimbabwe even one day. Why amaTabeleland population yamaNdebele incinci kakhulu incane compared to the total population yabantu bezinhlanga and i-population yamaTabeleland incane kanjalo ukubona ngabo thina singamaNdebele we are divided kanti la ama political parties already asafonywayo why wona omunye umuntu angajoyini yona yena le party eyafuma ethathe imbono yakhe ifake kule invest kule i-party already exist ayikhona then uyaqala i-political party yomhlobo once waqala i-political party yomhlobo awusivele asozisebenza but the reason why asozisebenza because le ukuze ne-political party ezobe ikhona already yabe ivele ilabantu abalushwane uqale futhi i-party enye ezoqala futhi ukuthi ungabe lolu khuzeni ibe labantu abasupporta umhlobo othile wabantu and then ekugcineni vele there won't be any progress kuyafana nje lokuthi isigida sibesi endaweni eyi-1 the best ukuthi abona la ama-political parties ngaba abantu baba-united kubele one main political party lakhona futhi i-political party la ingabheki mhlobo because I'm sure ekhaya we are almost 1/3 of the total population ekhona elizweni and once i-population yaba i-population ebheki mhlobo is not going to have any success in one day unless ma ungabe ufuna ukuthi ubuse isidala ufuthi it doesn't even work.
Njani Studio 7 siyazizwa sibili elikhuluma ngakho laba abantu begovernment balokhu bephethe ukuthiwa imitshado imbuthano ama-church ye abantu bathe sibabuthana ezindlini bayenza amashabhini indaba bengakhulumi ngamashabhini ababuthana khona abantu kakhulu uma wandrom abantu bethengisa khona utswala emashabhini abakhulume ngakho konke ayikhona ukukhuluma ngama-church ye amabhawa ye imitshado imbuthano bechiya amashabhini into ngoba amapholisa yiyo indawo zabo abanathi akhona ngoba amashabhini layo avuka yiwo amapholisa akhona ahlukumeza abantu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abamabandla aphikisayo kweleSomalia sebamukele inyathelo likamongameli walelo lizwe elokwesula imizamo yakhe yokwengeza umbuso wakhe ngeminyaka emibili ngaphandle komthetho. Kepha bathi injongo yakhe kahle kahle abakayiqondi. Lanxa eleBotswana lisanda kubumba ikomiti ezaphenya udubo lokudlwengulwa kwabesifazane fazana oluphahileyo abanye bathi iyasilela limizamo ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe sefeze okuningi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana lomkhuhlane weCOVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. Kodwa abebandla eliphikisayo lama-Republicans bathi kabavumelani lombuso wakhe. Inkantolo ye-High Court kobulawayo ikhulule amalunga emthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye ngemva kokuvalelwa entolongweni okwenyanga. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.